Soko izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The rate of vaccination going into top gear. I have been moving around the country. I was in Marsh West over the weekend. The uptake is massive and we hope Zimbabweans continue to do that.
Uhulumende namuhla wamukele amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ayizigidi ezimbili, 2 million evela kweleChina.
We welcome the subsequent statement by the chairperson of SADC organ on quality defense and security, His Excellency President Masisi, to the effect that SADC will undertake a second mission to engage the pro-democracy movement.
Abibandla le-MDC Alliance bathi kumele umanyano we-SADC ukhokhele imizamo yokuxazulula udaba lwase-Eswatini. IZimbabwe ithi abantu abavela emazweni wonke aku-SADC abasadingi ma-visa ukungena elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla wamukele amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ayizigidi ezimbili, 2 million evela kweleChina. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe amanye amajekiseni ayisigidi lengxenye 1.5 million azafika ngolwesithathu oluzayo, kuthi amanye ayisigidi ezimbili 2 million njalo afike ekupheleni kwalinyanga. Iningi likwamukele ngenjabulo lokhu ngoba amajekiseni esilela elizweni. Kusenjalo abantu abanengi bavikwa bengalandeli iziqondiso zokwenqabela lumkhuhlane lanxa nje umemetheka okwamagama. Kubika uBathabile Masuku.
Uhulumende wamukele amajekiseni aweSinovac ayizigidi ezimbili avela kweleChina namhlanje emini. Besamukela amajekiseni la, umsekeli wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthe bayananzelela ukuthi inani labantu elihlatshwayo liyaqansa, ngakho sebeza kwengeza indawo ezizahlatshelwa amajekiseni.
And the rate of vaccination going into top gear.
Ukufika kwezigidi ezimbili ze-vaccine kuqondile kakhulu, kuthi inkulungwane ezingamakhulu amahlanu ezafika kuvikela iphelileyo zisetshenziswe zaphela masinya. Ngakho-ke ama-Jackson abuye namhla azaphathisa okwengeza kwenani labahlatshwayo. Umphathintambo wezemali usethembise ukuthi amanye ama-vaccine ayabuye. Sithanda ukukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili etshengisela ukwamukela leli Jackson.
And we hope Zimbabweans continue to do that.
Kuseyaphela usuku lwayizolo kobulawayo, bekutholakale abantu abalikhulu lamashumi amabili, i-122 abale-COVID. Kuthi elizweni lonke jikelele, bekulabangaphezu kwenkulungwane ezimbili, i-2,264, abahlolwe batholakala benegcikwane leli. Ababulewe yileli gcikwane babengamashumi amathathu lane, i-34. Inani lasebebulawe yilo mkhuhlane, lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho, selikunkulungwane eziphose zifike kwezimbili, i-1,974. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili, i-819,058. Kuthi asebehlatshwe eyesibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-579,699. Laloba inani labantu ababanjwa bele-COVID liqhubekela phambili liqansa kulezi nsuku, uZulu weZimbabwe akatshengisi imizamo imizamo yokuqinisa ukuzivikela nanko uZulu lokho esenza isiminye eminye endwendweni zokuhlatshwa amajekiseni kanye lasemabhasini kaZupco. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bayazihambela abakhangeli ukuthi kulomkhuhlane weCovid.
Abantu bakhanya abalandaba lama lockdown regulations. Engxenye isibona ngani babhithizele indlala, abantu bakhanya kwenzeni bahlale ezindlini, abantu bayadinga imali lapha laphayana.
Dokotela Mthabisi Bebe ulandisa ngokusebenza kwamavaccine yeCovid-19.
Ivaccine yecoronavirus kayivikeli umuntu ekubambeni kwakhe komkhuhlane wecoronavirus.
Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abibandla leMDC Alliance bathi kumele umanyano wesadaki uphume lendlela zokulungisisa udaba lodlakela olwenzakalayo kwele Eswatini. Bathi njalo baqoqa ukuthumela incwadi ezigodlweni zabameli balelo lizwe emhlabeni jikelele besola ukubulawa kwabantu abatshengiselayo befuna umbuso wentando kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Unobhalo MDC Alliance obona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe unkosazana Glitz Sihlatshwayo utshele intatheli ezindaba ukuba bakhathazekile ngocuku oluse Eswatini. Uthe ibandla lakhe liyazwisisa ubuhlungu obula abantu abatshengiselayo befuna umbuso okhululekileyo ngoba ngempilo yanamuhla kungasavumi ukuthi abantu baqhubeke bebuswa ngamakhosi bengazikhetheli uhulumende abamfunayo.
Sesithwele nzima ngokwehluleka kwe-SADC ukukhuluma labantu abaningi eSwatini, kodwa siyathaba ngamazwi kamongameli weBotswana awokuthi i-SADC iza kukhuluma labantu bonke abalwela amalungelo oluntu.
Uqhubekile esithi ukukhula abakufunayo ukuba amasosha abuyele enkambeni esithi bezobuhlungu ngalokho okwenzakala eSwatini. Uthi abantu be-Eswatini sebenamaviki betshengisela besithi bafumana ukhetho lokubuswa nguhulumende wentando kaZulu, kodwa uhulumende waleli lizwe wanayisebenzisa udlakela. SADC yabeka isinqumo sokuba izalungisa indubo ezikuleli njalo yathuma iqula elabaphatha intambo bakahulumende abagoqela unkosikazi naLady Panda wakwele South Africa lomnumzana Frederick Shaba weZimbabwe emizameni yokuba ngumlamulankunzi e-Eswatini. Umsekeli kamongameli weMDC Alliance umnumzana Ushman Ncube laye ubikwa enze umhlangano labebandla lePhudemo esizwa indubo zabo, laye wakhuthaza iSADC ukuba imele yenze konke okusemandleni ayo ukuqeda indubo zeSwatini. Unkosikazi Sihlatshwayo uqhubeke esithi uhulumende weSwatini ufana loweZimbabwe.
Siyakwazi ukuba abantu abaseduze kwenkosi ye-Eswatini baphila ngcono, kodwa abantu abaningi baphila ngengqoqo zomlomo elizweni le.
Isikhulumeni seZANU-PF umnumzana Davotswa Mgwadi uthi eleZimbabwe kalinani lalokho okwenzakala eSwatini.
Aza ipapo nokuti vanhu veMDC vanhu vanozikanwa vari vanhu venhambe tambe havana zvokuita.
Abantu beMDC abalandiwe ukwenza nxa besithi bazabhoda besenza abakwenzayo ezigodlweni zeSwaziland isikhathi sabo. Asilani lalokho abakwenzayo. NjengeZANU-PF kusukela siqala lomhlangano kasingeneli endabeni yezenziwa kwamanye amazwe.
Kana kuti vana vekuSwaziland vasina kuti tibatsire iwo, hatitenderwi kuita saizvo.
Kubuke sithi iMDC Alliance ikhulekile ukwenza ikufunayo esithi lokhu kakulani lebandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye kulokuthandabuza phezu kwemizamo enziwa yiSADC eyokuxazulula ingxaki ezenzakala emazweni afana leDRC, iMozambique kanye leEswatini. EleZimbabwe, eleSouth Africa, leleBotswana akhokhela imizamo yokulungisisa udaba lweEswatini. Kubika umqondisi Dube.
umphathi ntambo wezobudlelwano beBotswana lamanye amazwe uDokotela Lemogang Kwape uthi bayenza yonke imizamo yokuthi bathole ukuthula eSwatini. Ukwape kanye labanye bakhe abavela eZimbabwe leSouth Africa kade beseSwatini kuyona le iviki uyahlula isimo yokusokwenzakalayo. Abathi balwela umbuso wabantu ngabantu bangena esitaladeni beyitshengisela bekhonona ngombuso wenkosi uMswati wesithathu. Ukwape nika umbiko edale liPhalamende kweleBotswana uthi bayehlulekile uhlangana labamela abatshengiselayo ngenxa yesimo se-COVID-19.
Bekumele sihlangane nehlanganiso ezithiyeneyo kodwa ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ukugoqela i-COVID-19 senelise ukuthola imibono evela kulabo abamela uhulumende.
Ukwabe uthi umongameli uMokgweetsi Masisi yena ukhokhela uhlangothi lwezomvikela kuSATEC usebatshele ukuthi baphindele njalo eSwatini kuyathapha imibono yabalabo abangaphandle kukahulumende kodwa abasekela uTshengisela abagoqela inhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network i-SSN bathi abathembi ukuthi iSATEC izaphathisa. Isikhulumi senhlanganiso leyo umnzana lakhe Lukhele uthi iziphathamandla zeZimbabwe, Botswana kanye neSouth Africa zingaze ziphenduke azisoze ziphathise ngalutho.
There were more of in a vacation in Swaziland because
abaphathi ntambo abakade beseSwatini kufana lokuthi kade bevakashile kade bezihlalela ehoteleni njalo bahlangane kuphela labantu abakuhulumende okuyibo abadala ingxabangxoza yesilayo.
Okwezombusazwe kubandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlanganiso yeSADC iqakathekisa ukulondolozwa kwempilo ezalwane zamazwe akumhlubulo wangezansi ye-Afrika.
Inhlanganiso eSADC isibonisile ukuthi kayilaso isifiso njalo futhi kayilawo amandla okuthi iqede ukuncindezelwa kwabantu abahlala kuSADC. Lokho sikutsho ngoba abakhokheli beSADC bayavumelana ukuthi abantu bagxilazwe, yikho kusehlule ukuthi kuqedwe impi eseDRC, yikho kusehlule ukuthi kuqedwe impi eseMozambique, yikho kusehlule ukuthi kuqedwe ukuncindezelwa kwezalwane zaseSwaziland.
ELeSwatini lazithola liphakathi kokuxoxozela lapho abantu bengene esitaladeni betshengisela besithi bafuna ukuthi uMswati wesithathu avumele amabandla ezombusazwe. Uhulumende uthi sekubhubhe abantu abangamashumi amabili lasithupha kuphela kodwa inhlanganiso ezizimele lezodwa zithi nandeli seliphose lifike amachumi amahlanu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Umbiko wethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer uthi abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini 52% bathi kabavumelani lendlela uMongameli Mnangagwa aqondisa ngayo ezamabhizimusi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi bathi udubolise elizweni lubangelwa yikwehluleka kukahulumende we-ZANU-PF kulezi jezi zomnotho zona ibandla le-ZANU-PF ethi zenza uzulu adubeke. Ingcitshi wezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Lengezela Gumbo uthi abantu ngabadabanga ngempela ngendlela umkhulumi ophethwe ngayo.
Bekuthiwa ukwenza sibe lohlupho lapha elizweni ukuthi siphile kanzima, imali ingabonakali, izinto zonke zingahambi, abantu i-65% abaningi bathi uMnangagwa nguye ohlulekileyo, bathi asoma sanction lokhu ngendlela esijale ukukuzwa ngayo, bathi nguMnangagwa. Even uma sikhangela laphana laphana ku emakhaya emareserve bonke abantu bathi asoma sanction ngaphandle kwema-Stunaland Central, yikho kule 44% yabantu abacabangela ukuthi kungabe kungama-sanctions. Lokhu akukhulumi ngokwezomnotho zodwa, kukhuluma futhi la ngokuthi uMnangagwa kumele idose ama-socks ngoba abantu abasamboni ngelihlo eliyilo.
Abafika esilinganiso sashuma isikhombisa lanhlanu 75% bathi bafuna ukuba kube lokukhumisana nomlotha okuguqela umuntu wonke. Ingcishi unkosikazi Precious Mpala uthi uzulu weZimbabwe kakhululekanga ngombuso okhona.
Umbono lo usikile kuqakathekile ukuthi onke ama-political parties abe represented. Because at the end of the day kusika sokungathi ipolad yakhona is all about ZANU-PF. Yathi hajj. So about ukuthi ama different views from ama political parties achiyeneyo. Because at the moment I think sile lokhu zenini, sile view A1, sile ndlela A1 ezanu-PF.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer icubungule ezombusazwe kuleli lakwamanye amazwe afika amachumi amathathu lane 34 kule Afrika ikhangela imbono kaZulu ngezokhetho ezomnotho lokunye. Ngimele isithu seven seHarare ngumlondolo zindlovu.
LeZimbabwe lithi abantu abavela emazweni wonke akusadaki abasadingi mavisa okungena elizweni. Lithi lithethe lelinyathelo ngenjongo yokuthuthukisa ezokuthengiselana lamazwe la. Lokho kuvezwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shava. Uthi lokhu kwenza eleZimbabwe libe ngelakuqala ukuthatha lelinyathelo ukulandela isivumelwano se-African Continental Free Trade Area. EleZimbabwe lithi seliqinisa njalo ukukhulumisana lamanye amazwe ngohlelo lweGaza Univisa oluzavumela amazwe angamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ukuthi angene kweleZimbabwe lakweleZambia santando okwenyanga eyodwa. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana kucacaphulu.
Esula ivisa ukwenzela ivisa kutsho ukuthi nxa ngimste ngingasuka lapha ngivula kuye South Africa ngingaba le passport yami, ngiyafika eborder ngibanike ipassport yami, bangidindele ipassport ngihambe ngingene eSouth Africa. Ekungeneni khonaphana eSouth Africa ivisa bangipha ekungeneni, nxa bekudinda khonaphana sebembhile ivisa sengingena. Kodwa liyazi ukuthi kudala nxa wawusuyangena eSouth Africa wawuqala i-embassy wavele ungayo eborder, qale i-embassy apply bese besithi ukuthi hhayi asakufasa kufuni wena ukuthi ungene nxa bekufuna bakudindela ivisa usukhona uzakuya ebhodi usuyangena eSouth Africa. Kodwa kathesi iSouth Africa leZimbabwe sebascrapa okwamavisa lokuya, ivisa uyiphiwa upon entry but i-passport uyayifuna, awungeke ungene ungela passport. Uwananzela iBotswana futhi lakho nxa siye eBotswana for a long time vele asila akula ma-visa requirements. Ungakha iZambia futhi lakho akunjalo. Kodwa ungakha iMozambique leAngola uzathola ukuthi ukuncavula kwe-Angola kumele ngiqale ngiye embassy apply ivisa. Kamvulo ke Mozambique same thing. Asabe kwezile ukuthi for ama South countries wonke iZimbabwe sisikrephile ivisa. And esikhathini esiningi ungabona iZimbabwe sikrephile ivisa kusho ukuthi labana lawo mebenze okufanayo ngoba asiyenze sithi thina bona bengena hara bona befuna ivisa kithi. So ngibona ngani into enziwa ngabantu beSADC bebambene bevumelana ohulumende beSADC. Sebesikrephe ivisa for uSADC yonke. Owakuqala kwakusika ngokuthi ngelizwe ngelizwe. So isinqumo esenziwa khonangale eSADC iZimbabwe isibe ngeyokuqala ukukwenza.
Akutsho ukuthi umuntu uyazingenela nje elizweni kungaficakala ukuthi kulokunye abangavumelani la.
Ungafika le passport yakho eborder kulokunye okungalunganga balayo imvume ukuthi bakuncitshe ilungelo lokungena khona phana kwalo kuncitshe ivisa. Uba sokuthiwa awusela visa akutsho ukuthi awusela visa. Batsho ukuthi ivisa is now granted. Isiphiwo ngesikhathi sokungena isiphiwo emnyango. Bona ngani linyathela elihle eli-progressive eliza kwenza ukuthi i-Africa ithuthuke ngoba besiphila i-Africa engani sisejele ngoba kuqakathekile ukuthi abantu belelise ukuthi bazihambele bengenqatshelwa ngezizathu ezingekhoyo. Njengase-Europe ungaye-Europe ungavele ungene uyahamba uyefika kanti sibona kule World Cup kule bhola lelidlalwa e-Europe nxa amasapoti esuka e-Germany esiye e-England kumbe esuka e-Germany esiye e-France ukuhamba kwakho kwenza ukuthi i-economy yabo layo ithuthuke. So sibone ngazani lelo linyathelo elihle lithethwa nguhulumente.
Umnumzana kucacaphulu ligqwetha. Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Iva ibandla leMDC Alliance lithi kumele kubunjwe icommittee ezaphenya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenzakala ekudlelaneni kukahulumende losomabhizimusi. Umnumzana Kulakwashe Tagwire le nkuthazo iza ngemva kophenyo olwenziwe inhlanganiso yethe Sentry, yona ethi uTagwirei ukhanya esethumbe uhulumente. Nanku uthola imali yakwamanye amazwe santando ebhanga elikhulu lelizwe ngoba elabantu bakhe kulelo bhanga, lanxa nje lokhu kulandulwe ngusibalukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutshka. uTagwirei ulokhe engakaphenduli imibuzo yethu. Kodwa obona ngokwethulwa kwembiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mogwadi utshele iStudio 7 ukuthi uTagwirei umsulwa. Ngaphandle kophenyo lethe Sentry, ihofisi yesiphathamandla sikahulumende eka Auditor General layo iyakuveza ukuthi kule nkohlakalo ebhahileyo kuhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe losomabhizimusi umnumzana Bednico Pepe.
Okuqakathekile ukuthi abalaleli bakwazi ukuthi-ke nxa sikhuluma ngokuthi uhulumende weZimbabwe ucorrupt, siyabe sikhuluma ngokuthi kulento eziningi ezenzakalayo ezingaphathelananga lokuphilisa kumbe lokukhulisa umnotho. Ungabona sokusiba labanye abantu abenza amabhizinisi bevikelwa nguhulumende lanxa besephula umthetho, kutsho-ke ukuthi-ke lo umuntu onjalo uyabe esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende. So nxa umuntu esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende, kuba nzima ukuthi athathwe ahanjiswe emthethweni kumbe sithi thina simbone esiya e-court esiyatholakala elecala. Ngoba phela ungakhangela kade sikhuluma ngokuthi-ke umkhulu welizwe usezinike amandla okuthi akhethe amajaji kumbe ujaji womkhulu we-high-court. Ngezinye zendlela zokuthi-ke babe nendlela zokuvalela ukuthi abantu ababe besenza njengoTagwirei bengalandele umthetho ngokugcweleyo bangaze batholakala belamacala. So kusobala ukuthi-ke lowo muntu esikhuluma ngaye ngumuntu osetshenziswa izikhulu zikahulumende, ngumuntu osetshenziswa njengodlawo ukuthi izikhulu zikahulumende zidle imali kumbe ngesikhiwa kuthiwa khona they feast on the sweat of suffering Zimbabweans. Yikho okwenzakalayo lokho esikubona kusenziwa nguTagwirei. Ngoba uTagwirei ukuthi aze abe ngumuntu onemali engaka, ungakhangela iminyaka yakhe, ukhangele le-background yakhe ukuthi-ke uqaliseni ukusebenza ezamabhizinesi, kusuka kube nzima ukuthi-ke uhlanganise ukuthi aze athole imali engaka kwini.
Alubana luthe lwenziwa uphenyo, ubona liphuma yini iqiniso?
Ngakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe, ngoba phela umuntu lo-ke uvaliwe ugutshuzelwe-ke ngabakhulu bakahulumende. Nxa umuntu egutshuzelwe ngabakhulu bakahulumende, okwenzakala ukuthi-ke abantu beZimbabwe kufanele bamanyane, babone ukuthi abantu abaphambanisayo yibo kanye abakhulu bakahulumende. Ngezinye indlela abantu beZimbabwe kufanele bamanyane, babone ukuthi-ke ibandla elibusayo ligubuzele ukuganga lokhu esithi yi-corruption. So ngezinye indlela nxa ligubuzele ukuganga esithi yi-corruption, aba corrupt yibo. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba, asihlanganiseni amakhanda, siphumuzela amajaha lezintombi abasibusa kusukisela ngo-1980. Ngoba as long as lokhu besibusa kulanamhlanje, ukuxhwala kuzabe lokhu kusiba khona. Ngoba ungakhohlwa ukuthi nxa besakha abantu abanjengabotagwirei babakha ngoba yibo bazagcina betake over kibo.
Umnumzana Bednico Pepe ngusomabhizimusi, sixoxe njalo lentatheli zindaba umnumzana Simbarashi Nembaware.
Indaba kaTagwirei leyi inzima, izwisa ubuhlungu kakhulu kakhulu, ngoba uzalayenza ukuthi khona ngesikhathi amasotsha ekhipha umgaba wakhe amkhipha ngokuthi we arresting the criminals around the president. Angithi besithi sifuna ukuthi kube lokucaca indlela amabhizinisi asebenza ngayo elizweni ukuze umnotho uthuthuke. I think 2019 ufana lo uthiwa ngu-S Lubumba ikhuluma nabo oQueen B, wamveza uTagwirei ukuthi nguye umaqhuzu wazana wezamabhizinisi osetshenza naye nguhulumende, ama-government aphandle, amakhampani aphandle, njalo njalo. Awulanto eyenziwayo ngakho. ngoba kunjani edlelana la minister lesiphatha amandla elizweni okudedabusayo ngoba kuvalela amathuba amaningi ukuthi kube lentuthuko elizweni amathuba okucreate imisebenzi ngoba engwedwe njalo ngeke acreate imisebenzi for abantu bonke ngeke alethe i-development ekids ngeke inkampani yakhe ayisoke ibe lendaba lokuthi kwenzakalani elupane kwenzakalani ebothito inkampani elethela yena imali njalo imali akhona imali ayigcina phandle kwelizwe esikhulu esikwazi ukuthi esikhathi sakhona kulentozi externalization of foreign currency but yena uya kuyenza ngoba ulesiphatha amandla anjani adlalana lazo so kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sesigabeni sokuthi ilizwe lile mali elingabe liyenza silama resources golide ama diamonds iplatinum konke okuningi ungathuthukisa leli lizwe kodwa kuya esikhwameni somuntu oyedwa encedisana labahulumende
uphenyo lolo olukhuthazwa ngabanye lona alubana kuthe kwavumakala kuyabe kumele lwenziwe ngubani
silo muntu okuthiwa ngu-controller audit general umsebenzi wakhe ikuhlaziya ukusebenza kwengatsha zikahulumende ama-ministries nama-departments ama-parastatals public sector umsebenzi wakhe so nxa ekade wenza umsebenzi wakhe kube lokhu asikhuluma ngakho namhlanje kube amankampani adila lo dark grey nama-department adila lo dark grey ngabe sesawabamba kudala ngo-exposure kwazinjwa ukusebenza layo ngoba kufuze kwenziwe ama-tender processes kukhanyele ukuthi company's competition kusebenza njani ngeke umuntu e1 abe la mankampani amaningi asebenza le government kungela kuncintiswana fuze kube la mankampani ancintisana layo nxa sikhuluma ngendaba ze fuel kube la mankampani athize ambala kumbe afika 10 asiza ukuletha ifuel elizweni ukuze kungabi lo muntu ole monopoly but sithola ukuthi uDag Gray is creating ama monopolies endaweni eziningi okusho ukuthi ke ukontrola general ukuthi akasebenzi
Usimbarashe nembaware intatelizinda vam. Umphathintambo kahulumende wele South Africa ubona ngezemithetho lokuvalelwa kwabantu entolongweni namuhla wethekelele owake waba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ejele. Uzuma uzinikele emapoliseni izolo ebusuku lanxanje ke waqala wala ukuyapika okwenyanga ezilitshumi lanhlanu. Wetheswele sisigwebo ngemva kokufunyanwa elecala lokweyisa inkundla ye-Constitutional Court. Kubika uGibbs Dube.
Umnumzana Roland Lamola ophethe uhlangothi olubona ngezemithetho lokuvalelwa kwabantu entilongweni ubambisane indlela lo mnumzana Arthur Fraser ohlangothi lwe-National Correctional Services bakhuluma loZuma osentilongweni ye-Escode Correctional Services Center. Umsakazi we-South African Broadcasting Corporation awubezanga ukuba ababili laba bakhulume ngani loZuma. Ubika njalo ukuba uZuma ulakho ukuphuma entilongweni sokwenele inyanga ezintathu lamaviki amathathu nxa elandela kahle imithetho yentilongweni njalo ehlonipha abantu abasebenza kuleyo ndawo. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa kakhulumi ngokuvalelwa kukaZuma ozihambise emapoliseni emadabukakusa. Wagwetshwa yinkantolo ye-Constitutional Court ukuba avalelwe entilongweni inyanga ezilitshumi lanhlanu. Igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqobani Sithole uthi okwenziwe yiziphathamandla zikahulumende ezethekelele uZuma entilongweni kuveza ukuba uZuma indoda emadodeni.
Okutshengiseleyo e-South Africa yikuthi umthetho kumele ulandelwe ngendlela oyiyo yona. I-South Africa ile parole system, I think angaseva for about 3 months is entitled to i-parole.
Elinye njalo igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Matshobana Ncube uthi kunengi okumele kwenziwe nguZuma nxa efuna ukuthi akhululwe entilongweni.
Sikhangelele ukuthi mhlawumbe omunye umbono ungaba yukuthi baye emthethwandaba ophezulu i-Constitutional Court bayecela ukuthi isigwebo sakhe simiswe kumelele ukuthi ama-Constitutional Court judges abuye akhangele udwaba lwakhe njengoba efake i-rescission application. Kodwa lokho kuyabe kusisho ukuthi i-High Court application esedebheni kuyafuza ukuthi ayihlehlise ayikhuphe.
Uncube uthi uZuma ulakho njalo ukhululwa entilongweni nguRamaphosa. UZuma ubanyeke enkantolo isicelo esokuthi engavalelwa entilongweni njalo kwesulwe isigwebo esethulwa yinkantolo ye-Constitutional Court eyathi wadelela umthethwandaba kulandela ukwala kwakhe ukuyamiswa phambi kwekomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awetheswayo. Inkampani yezindaba eNews 24 ibika ukuba kulesisebenzi ese-Escort Correctional Services Center esesibotshiwe kulandela ukuthatha kwaso imifanekiso kaZuma engeniswa kuleyo ndawo waseyihaza enkundleni zokuxhumana. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibs Dube.
Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.